Uhambo luka Blinken luqhakatheke kakhulu kakhulu ngoba into efunakalayo la ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kweIsrael lePalestine even layo iHamas ngoba at the end of the day ukulwisana lokhu okwenzakalayo phakathi kweIsrael leHamas kungagcina sekudonse amanye ama-Arab nations aseduze afana labo Lebanon labo Iran ukuthi bajoyine lempi le and kuzoba nzima kakhulu ukuthi i-America esupporta i-Israel ikwanise ukuthi ibhule lo mlilo lo. So mina ngokubona kwami instead of ukuthi i-America isupporte i-Israel ngezikhali kungangcono imali le isebenze ekuthini lethe ukuthula phakathi kwala mazwe la izame i-America ukubambanisa. Ngiyazi ukubana they've called for a ceasefire and uBlinken I'm sure ukuthi imission yakhe yiyona leyo ukuthi apushe i-support yokuthi kube le ceasefire njalo futhi lamanye ama-Arab countries agombolozele i-Israel ukuthi angangeneli ngoba kungaba yimpi esuka ibe nkulu kakhulu.
Umkhokheli wase-Israel sesike samuzwa esala ukuthi bake bame ukuhlasela eGaza kukhulunyiswane. Ngohambo lukaBlinken lolu singabona yini mhlawumbe kusiba lokuvumelana amacele omabili ebeka phansi izikhalo kwesikhatshana kumbe kokuphela?
Mina ubona kwami isilungu sithi two wrongs don't make a right. Yebo iHamasi ya-attacka ama-Israeli yabulala abantu abazinkulungwane 1400. I-Israel esikwenzayo ukuthi i-revenge for laba bantu isibulala ama-civilian angenacala. If i-Israel ibikhona ukuthi ithagete iHamasi yodwa ingabulali abantu abangelacala abangekho kulempi le, then yeah, I can understand ukukhulunywa ngoNetanyahu lokhu ukuthi asoze siphoze, asoze sisizifaye. But the fact yokuthi ubulala ama-innocent civilians ngokubhomba lokhu akwenza iGaza yinto embi kakhulu leyo ngoba sesibone umhlaba wonke jikelele uqala ukuprotesta izolo nje lapha eWashington DC bekugcwele estradini abantu beprotesta ukubhonjwa okwenziwa iGaza yi-Israel. And ama-demonstrations la siwabone endaweni eziningi. So yes, abantu bathi siya-understand ukuthi lilwisana leHamas kodwa abantu aba-innocent babulalelwane, abantwana, ingane ezingenacala zibulawelani. So kumele ucabange khona lokhu Netanyahu before aqhubeke ngomqondo wakhe ukuthi asoza stop i-ceasefire despite icelwa yi-America emsponsayo ngezimali ukuthi athenge izikhali.
Abantu emhlabeni jikelele kungani bedabukene kanje ngalimpi moyo? Abanye abanengi impela bekucelele Israel, labanye abanengi bekucelele Palestine.
Inkinga ekhona ukuthi abantu bePalestine bathi bona i-Israeli ya-invader yathatha umhlaba wabo and njalo kule apartheid eyenzakalayo lapho. I-Israeli yona ithi hey lathi silelungelo loku-exista lapha emhlabeni. So i-solution mina engiyibona yile eyakhulunywa ngu-Obama ukuthi kumele kube le two-state solution. I-Palestine mayinikezwe i-independence yayo bazigavene bona bodwa. So uNetanyahu kumele akhulumisane lo-Abbas ngoba siyazi ukubana i-Palestine under u-Abbas layo kuvele ngokwayo ayisapotani le-Hamas ngoba i-Hamas is considered a terrorist group and ama actions abo I think uAbbas naye wazama ukuthi a control iGaza wahluleka. So now also kumele kwenziwe ukuthi ukukhulunyisane lo le Palestine lo Abbas bancedisane le Israel to sniff out abantu beHamas ba eliminate iHamas then kuvunyelwane nge two state solution. Ngoba bangaqhubeka i-Israel ibhomba iHamas kwenza ngakhona akusoze kube kahle, the whole world is going to protest and amanye amazwe aseduze nawo azogcina engenela kule mpi then ugcine sokuqala impi enkulu kakhulu ezothatha isikhathi eside ukuthi solve.